Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni mthwakazi ngolwesibili mhlaka 6 kumpalakazi 2022 igama lami ngontungamili Nkomo ezihamba phambili ibandla le-TCCC lisola uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagetsi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi Eside mihlala malanga. Abanye bathi abawukholwa umbiko owethulwe iZimbabwe Electoral Commission ukuthi isibhalisi abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abazavota kukhetho lomnyaka ozayo. Kwezemidlalo iMorocco ilomtholo onzima namuhla lapho ezanqikilana khona leSpain. Kumdlalo okudinga iqembu eliza kuya amaqembu aza kuya kuma quarterfinals awe World Cup zonke lezindaba lezinye ziyalandela Ibandla le-TCCC selisole kakhulu uhulumende phezu kokusilela kwamandla kagesi elizweni osokubangela ukuthi acijwe okwesikhathi eside kulezinsuku. UZulu laye uhlaba umkhosi phezu kwalolu daba. Kumbiko eliwethu lenkundleni ye-Twitter izolo ibandla le-TCCC Lithe lingavotelwa lingene embusweni udubo lwamagetsi luza phela ngoba lilenhlelo zokusungula ezinye izitishi zamagetsi ezintsha ezigoqela ezisebenza ngelanga isola ezegasi kanye lezisebenza ngomoya. Ibandla leli lithi uhulumende walo uzadinga njalo amankampani azimeleyo angaphatha lomsebenzi abuye alungise isitishi sewange lesekaripa ukuze ziphehle umlilo owaneleyo okuyikho uhulumende athi laye uyakwenza. Ukusilela kwamagetsi sokubangele ukuthi amabhizimusi alahlekelwe yinzuzo enengi. Usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxe lo meli we-South Atone edale lephalamende olilunga lebandla le-MDCT umnumzana Peter Moyo.
Ya uhlupho lwamagetsi dadewethu yinto ezisa abantu ubuhlungu lokho iqhubekela phambili akula solution ekhona engathi ingayenzwa. Njengoba ukwazi abantu abanengi elizweni lethu bayadubeka bayahlupheka ukuthi khona bakwanise ukuthenga amasola balutshwane abantu abangakwenelisa khonokho. So udubo lolu lokho lusiya phambili akula lutho esingaluyenza okwakathesi ngoba sazama ukuthi khona sibuze uminista ukuthi kanti udubo kuyini wasinika okuningi-ningi wathi into ekhona yikuthi khona abantu bayachontsha ama transformers njalo nxa izulu lisina kanje ayokukhona okutshayo okunenginengi wakhuluma okunengi kakhulu dadewethu
kahle kahle kuyini obona ingani ngabe kuyenziwa ukuthi uhlupho lolu luphele liyake lilucubungule lolu daba njengamalunga edalele parliament njalo iziphi izinqumo eliphuma lazo
into ekhona ukuthi khona udubo lolu luphele siswami ikuthi khona uhulumende alungisise indlu yakhe nxa isithi indlu yakhe ngitsho yona iministry leyi uministri okhona kutshengisa ukuthi khona uyakwehluleka ukuthi khona alungise leyinto njengoba besitsho ukuthi khona ekariba laphayana yikho lapho abalungisa khona kuzayenza ukuthi khona sithole about 300 megawatt so kumbe yikho ungayenza ukuthi kona kube kahle but okwakathesi uminister okhona is too young for that uyakwehluleka akula vele into ekhona ukuthi kutwa singavuka kusasa sikhuluma ukuthi kona amagesi sekhona sibili okokuthi kona abantu bangathaba sibili ukuthi kona amagesi akhona everyday akula into enjalo andiyamboni kusenzakala nje ngokuphangisa so into engiyibonayo lapha ukuthi kona nje abantu bazibonele laba balezimali zabo shuwaliye ka bayenze konoko okwesola ngoba indlela eyodwa engayenza ukuthi kona siphumelele yikubona kwami
manje ungathini ngohulumende lo okhona ungathi uyehluleka yini kumbe bakhona abangenza ngcono
uhulumende uvele uyehluleke kudala akula into entsha into engaba intsha ukuthi kona kumbe bayenza iGNU eyayezakala leyana ayenza ukuthi kona abantu impilo yabantu iguquke lokho ukukhangela ukuthi kona lo uyaqakeza kakhulu nxa sisemhlanganeni umbe uyahlabela akusebenzi lutho lokhayana those people abakwazi into abaziyenzayo even if it says ibudget kondo kubona ukuthi kona antlaba baba right right umbe izinhlanya
umnumzana Peter Moyo ngumeli weSouthern edale lePhalamende njalo ngoebandla leMDCT abakhankasela umbuso okhululekileyo bathi kabakholwa ukuthi ngempela ikhomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission isibhalise abantu abayisilinganiso samachumi ayisikhombisa ekhulwini i-70% abalelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo amanani la avezwe isiphathamandla sezek umnumzana uTloyile Silayigwana kuphephandaba leHerald izolo kodwa umnumzana Silayigwana kajongo ukuthi ngamanani abambekayo i-70% le isho ukuthi kahle kahle sokubhaliswe abantu abangaki uthe njalo abantu abalokhe bengakabhalisi elizweni lonke kodwa abalelungelo lokuvota bangamachumi amathathu kuphela ekhulwini i-30% lokho kumangaze abanye ngoba inhlanganiso eziqhuba inhlelo zokhetho zizimele zodwa zihlezi zikhonona ngokuthi balutshwana abantu asebebhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 okwenza abaningi basole njalo ukuthi izek uxolo okwenza abaningi basole njalo ikuthi izek iyala ukuveza uluhlu lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll osokudale ukuthi imangalelwe emthethwandaba sixoxele ohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube
ngeke kube liqiniso lelo elokuthi abantu abayi 70% abakwalabo abafanele bavote kumba sebeleminyaka evumela ukuthi bavote ukuthi sebebhalisiwe ukuthi babe ngabantu abavotayo ungakhangela abantu abangaphandle kwelizwe ukhangela abantu emakhaya lasemadolobheni abangabhalisanga baningi kakhulu kakhulu abatsha kakuvumike ngokunjalo ukuthi kuthiwe khona i 70% sebe-registile ukuvota ngibona mina lelo nani liphezulu kakhulu akulabufakazi obucacayo kahle ukuthi liqiniso lelo okucacayo ukuthi lilutshwane inani labantu asebebhalisele ukuvota kulalelo kade likhangelelwe ngezizathu esihlala sikhuluma ngazo ezokuthi abantu kabafundiswanga kahle kumbe balensolo ngendlela ivoti eliphethwe ngakhona ukuthi lanxa kuvotwa akusoze kuphume lokho abantu abakukhangeleleyo
kungaba lendlela yini Ncube uZulu Makhaza kumbe labenhlanganiso ezizimeleyo abangakhangela ngayo bazibonele ukuthi okukhulunywa yizek liqiniso na
akulula ukuthi uthole information yonke oyidingayo ngokuba lo mthetho lo o freedom of information, we access to information osivumelayo thina esilwela amalungelo abantu, esivikela amalungelo abantu, ukuthi siye sicele inhlanganiso njengabo zethu lengatsha zikahulumeni ukuthi zisiphe information ezisebenzisayo ukwakha umthetho, ukwenza ama-policies lezinto ezinjengalezo okusithintayo thina njengoZulu. Ungayakhona kakulandelwa leyo mithetho kanjalo, ngakho-ke kunzima ukuthi uthole ulwazi lwakhona lonke olugcweleyo. So kungukuthi thina njengabantu nje esikhangela amalungelo, nxa sikhangela lathi senze ethu i-research ezimeleyo, sicwaninga sisodwa, siyakubona ukuthi kakuhambisani lokho abakukhulumayo lalokho okuyikho okwenzakalayo. Abantu balutshwane ababhalisileyo kula labo kukhulunywa ngabo.
Kule nhlanganiso ezizimeleyo, labantu abazimeleyo Ncube asebehambe enkantolo befuna ivambe izeki ngamandla ukuthi yethule iveze i-voters roll. Ungathini ngalokho?
Konke kumele kwenziwe okungenziwa ukuthi izekhi lazo zonke iy'ngatsha zikahulumende zilandele umthetho, ikakhulu ophathelene lama-election. Ngokuba uma kungenziwanga khona lokho, kuluzaba ngolunye ukhetho lwempikiswana okungasoze kuvunyelwane ngomphumela yalo, okuza kwenza ukuthi ipolitiki lezomnotho zelizwe zingami kahle. Ngokuba ubudlelwane beZimbabwe lamazwe omhlaba buzaba buhle ngemva kokuthi kube lokhetho olukhululekileyo. I-voters roll ingeyinye yezinto eziqakathekileyo uma kuzaba lokhetho olukhululekileyo, ikakhulu uma i-voters roll kulandelwe umthetho yaphiwa abantu ngendlela elula, ayi hard copy kodwa iphume i-soft copy, okulula ukuthi uyi-analyze, uyihlolisise, uyicwaningisise usebenzisa ikhompyutha yakho. Ngakho izekhi kumele ikhiphe lawo ma-copies njengoba umthetho sitsho, ukuze ukhetho lulandelelwe kahle, luvikelwe, kuvikelwe ivoti labantu, kubonakala ukuthi akulazigebengu eziphakathi labantu abangafanelanga bavote ababhalisele ukuvota.
Umnumzana Findlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Akaseyi kuhlangana namuhla amalunga edale lephalamende akwele South Africa njengalokho bekukhangelelwe, ukuze ahlafune impumela yophenyo lwequla elinqume ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa engaba wephula umthetho ngendlela aphatha ngayo udaba lokwebiwa kwemali efika kuzigidi ezine zamadola eMelika, i-$4 million eplazini lakhe lephalaphala. Idale lephalamende livumelene izolo ukuthi selizaphatha udaba lolungo lwesibili oluzayo. I-National Executive Committee yebandla elibusayo ele-ANC inqume izolo ukuthi amalunga ayo ephalamende kasoze asekele imizamo yokuxotsha uRamaphosa umsebenzi engenziwa ngamabandla aphikisayo. UThuso Khumalo uyalandisa.
Yakhuluma labezindaba eJohannesburg ngemva komhlangano wekomiti enkulu yebandla le-ANC. Usaphethe isikhundla sikanobhala jikelele njalo ngigcina ingcebo umnumzana Paul Mashatile ukuthi njengebandla abavumelani lalo mbiko, njalo bazalaya amalunga leli bandla ephalamende ukuthi awuphikise.
Once the report is taken on to you and parliament is going to debate it, as the ANC, we will vote against it. We will vote against the report, so that was agreed. So we're not going to note the report, but we will not support it.
Inyathelo le-ANC leli litsho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka umongameli welizwe kanye le-ANC. Kusho njalo ukuthi uzaqhubeka ncintisa isikhundla sikamongameli ekhethweni lwebandla lakhe lapho afuna ukungena esikhundleni lesi ngohlandla lesibili. Kodwa-ke leli bandla lisabhekane lomunye umgoqo kulolu daba, kukhangelelwe ukuthi iphalamende ixoxe ngalo mbiko. Amabandla aphikisayo sekubeke kwacaca ukuthi azavotela ukuthi umongameli Ramaphosa ethulwe esihlalweni ngalolu daba. Kodwa-ke umnumzana Mashatile uthi ibandla lakhe elilamalungu amaningi ephalamende izaphikisana lokwemukela kwalo mbiko ephalamende. Njengoba isemaningi amalunga e-ANC asekubeke kusobala ukuthi afuna umongameli Ramaphosa esesihlalweni, sekuloke sabela ukuthi abanye balaba bazagcina bevotela ukukhitshwa kwakhe ephalamende. ilunga le African National Congress njalo umsekeli kaMphathi Ntambo ogatsha lwezokuxhumana umnumzana Philemon Mpulane uthi uyamukela lelinyathelo elithethwe ikomiti enkulu yebandla le-ANC.
The report is basing its findings and recommendations on speculations, on innuendos, on hearsay evidence. This report has been discredited. When members of the ANC go and vote in parliament, they must vote and reject this report.
Kodwa ke linye ilunga le-ANC umnumzana Carl Nias uthi uMongameli Ramaphosa akasafanelanga ukuqhubeka ekulesi sikhundla.
He has a serious prima facie case to answer. Ramaphosa now must answer that case. He must not drag the African National Congress and our country into the cesspit with him. Therefore, he should have had the political consciousness to resign from president of the African National Congress and also as president of the country.
Okwamanje sekulindwe ePhalamende ukuthi icho ukuthi uMongameli Ramaphosa uzaqhubeka kulesikhundla kumbe aphume. Nxa bafuna aphume bengaphumelela. Kuza kunjwa ikomiti ezakhangela amacala aweteswayo nqalayo ingathola elecala bese kulandela ukhetho lwamalunga ePhalamende evotela ukuthi akhitshwe kumbe hatshi. Kodwa nxa amalunga e-ANC angavimba ukumukelwa kwalombiko kusho ukuthi lolu daba luzabe soluphelile ngaphandle kokuthi kube khona abaya emthethwandaba. Kusenjalo e-ofisi kamvikelo womphakathi, iviyo labathuthisi, ibhanga lesizwe, lohlangothi lwezemithetho bonke baphakathi kokucwayisisa ngalolu daba. Kati ke bona abake thuli imbiko yabo. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Khumalo.
Sele kubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi eZimbabwe okwamanje selisenelisa ukuphehla amandla kagesi ayisilinganiso samachumi amabili lantathu kuphela ekhulwini i-23%. Yikho nje libhekane lokusilela kwamagesi okumangalisayo. Ikroniko ithi uhulumende usechasise ukuba izikolo ziyavunyelwa ukuhlela impadalo yama-school fees ngedola leMelika. Kodwa uthi abazali labo balelungelo lokubhadala ngemali yeZimbabwe ehambelana lomkambo webhanga elikhulu lelizwe. Soku isikhathi sembiko yenu.
Ninjani balaleli beStudio 7 laphelikhona ngezindawo ngezindawo. Ngibingelela imshansha mashango seButswana Francis Chauli. Ekhambela umama ngamshansha. Unkosikazi uMampofana. Lendevule lapha eSathulani lomalume uMpholo Ngonya loJabali Ngonya loNkomo RJ. Ngiseqedile kulima yini ndabe salima. Ukuthi ngiyabonga imshansha mashango seButswana Francis Chauli. Amen.
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli. I-3C bothi ma abantu besikhuluma ngayo ngokuthi ingumthengisi ya. Ibolalela. Thina mina hayikhona thina. Ngihlala ngisithi mina i-3C lezano into yini. Iyali 3C. Nanku iphiwe ama-40,000 izano ayizange yangena ebantwini bayo yabatshela ukuthi iphiwe nizano. I-3C isithengisile sekuyi one party state izalo ne-3C sekuyinto yinye. Yona le nto engihlala ngitsho. So a-3C selithengisile ke. Hayi, bonani okunye, bonani omunye umuntu, kumbeni nidele luchamisa, kumbeni nifuna omunye mhlawumbe onesithunzi. Kulo uchamisa ngoba uchamisa vele nami hayi uchamisa ngathi ngifana nenkomo vele ngathi hayi uchamisa kalazithu hayi uzifananela ngomfana wenkomo nje hayi kuna nomunye mhlawumbe lifake ukhakhayo soludala lumncube mhlawumbe lifake umuntu osemdala uchamisa childish kakhulu that is why abantu bake vele sebesiya join izandla sokuyinto yini.
Kuluma losanda kule Botswana enye indaba emangalisayo kwelakithi indaba lesaphotwa ngabantu abathi uhulumeni uright mayenika amaparliament imali. Kodwa mina ngokubona kwami uhulumeni kakho right ngokunika amaparliament ngoba vele bona amaparliament abasebenzi umsebenzi wabo abawuqhashelwayo wehluleka ngoba belandela umbuso wokusela owahulumende wabo. Ngabasebenzi umsebenzi ngabavumanga ngathi uhulumende bahlale bemtshela iqiniso ngabahola. La imali ngale abayinikweyo yena leyo kuthiwa bayibolekiwe asiyokubolekwa lokanokusela futhi obunye obenzakala ebavala futhi bengasebenzi umsebenzi abayiyo abawuqhatha bamele abantu but abantu akukhanya ukuthi babamele ngani ngoba kathi ilizwe liyahlupheka kuswelakala iqiniso ama-parliament ukuthi bakhulume iqiniso betshelela nohulumende wabo ongumnankagwa ukuthi lokhu kurong lokhu akurong into abayimeleni abakuqhatshelwa but bayakwehluleka basebenzeli bantu izina le mali loba beyibolekile akulanto abazazenzela yona futhi bazayidla nje ukuthethelela izimo zalo ukuthi bayibhadale kube nzima futhi kanti bese bebona ukuthi vele bayahluleka ama-parliament angikhona imigwaqo abahamba kiyo khona le besike emaphandleni ayikhambeki njabo ngisomunye kuba ngu-parliament uthiwa umelene zemgwaqo wathi athi akula mgwaqo asazi ukuthi abemelene ukuthi imigwaqo ningekho. Imali ezimabhiningi kule mali yama-tollgate okuthi ngayiyalungisa imigwaqo kodwa konke lokhu akwenzakali.
Sanibonani, sanibonani Studio 7, akunankinga, konke kulungile, umumo umi kahle, hayi, abantu bephinda bengakhali kakhulu, abantu bephinda bengakhali kakhulu, izanu lama strategies amaningi. So, Osbanda, bathola iloan ye 40,000 US dollars, then babe banikeza imali 40,000 US dollars. Kodwa wena just a human being wahamba usuthi uyadinga iloni uyayincitsha noma ungathi udinga iloni ye 1,000 bayakuncitsha. Manje lapha bayenze iproblem enye abantu abangayinanzeleliyo. Bonke ama-MPs athola imali bona babheka emalini enaleyo abalokuzekiyo abayitholileyo. Waqalisa le nxusunxusu then you can't speak too much ngoba lwani umuntu uzathi letha imali yami. Uyabona bathethe imali yokusela phela imali yokusela le.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 niyalibingelela lonke. Thanda ukulibonga ngihlelo zenu elisinika zona indaba ezimnandi, indaba ezimqoka, indaba ezisitshela iqiniso hathi la mangawezane esiwathola lapha eZimbabwe lapha. Into yokuqala ngithanda ukubonga ubaba uGawuli obakuqala ukuzwa ubaba uGawuli esola ibandla lakhe lezane PF futhi into eliyenza usibile hayi imbi kakhulu imbi and futhi khonapho ukuthi kunjalo izane ivele yasibulalela abafowethu into yokuqala. Okwesibili yasibulalela umkhono. Okwesithathu isibulalela ilizwe dethi sinje sabantu bathi baphetha kwamazwe ngenxa yezane PF. Mina ngisakhamisa e-Cardi Park lapha lapha sithele ezimo e-Cardi Park mina nde over 12 years ngihlala e-Cardi Park akula ntuthuko kuthi ngingabona abantu ezana kathesi ubaba uJoseph Chuma onguye usosiphatha amandla wekhosontshami lami bayala ukuthi bakuye emhlanganweni sizobacha ngezenzo zabazenzayo kabafuni ukubuya lo council wakithi is dragging its feet kabafuni ukumele egcikeni ama-bills are very high pho banje bathi abantu bathini belabo vele sebesidlala izandla kodwa bananzelele ukuthi umnyaka ozayo iyeza sifuna ukukhipha zonke izinto ezikhona kulizwe lesizithanyelele phandle siyazikhipha zonke kanye labo bonke labo bakhona uJB labo bekhona lo kuthiwa uJB khalakhala ezanu p ubuya lapha ezozivala amehlo ubethembisile ukuthi abantu abuzobabisa bazokhuluma into yona le abayiyo yona into yasebenzi yezikhamizi ekhadi zakhe kuvele kungamanga konke lokhu asibafuni njalo futhi kathi sifuni umuntu oza kuthi khona ulibandleli le bazothimela lapha thina sifuna ukuzifakela thina umuntu ongowethu thina izakhamiza lapha e-Cardi Park kathi sifuni iphathi lapha sisithwele nzima sithwele nzima lapha e-Cardi Park lapha. Ngiyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi abalwela amalungelo entatheli zindaba sebechotoze uhulumende wakwele Burkina Faso ngokuvala umsakazo weRadio France International esithi wethule udaba lwamanga ngemizamo yokumgenqula. Umsakazo munye uthi njalo amasosha kahulumende akwele Ethiopia abulale abahlamuki bohlobo lweTigray ababebotshiwe bavalelwa ejele enyakenye ngolwezi abangamatshumi pose alikhulu. Kwezemidlalo, iMorocco izancikilana leSpain namuhla emdlalweni weWorld Cup wokudinga amaqembu awokugcina amabili azangena kusigaba samakota finals. IPortugal yona izadlala leSwitzerland. Amaqembu angene izolo iBrazil yona ebhaxabule iSouth Korea nge-4-1 kanye leCroatia yona enqobe iJapan nge-3-1 ngemva kokutshaywa kwempekwa. Amanye amaqembu asekuma-quarter finals ngathi Netherlands yona ezadlala le-Argentina kanye le-England ezancikelana lentshantshu ze-France okuyizo eziphethe inkezo ye-World Cup. Sixoxelo landela limidlalo uTim Moringayo.
Sike sachazeka lathi nge-World Cup le sicabanga lathi ukuthi ama-team e-Africa abezanqoba engene lawo kuma-knockout stages, quarter finals njani. But sibone ukuthi ama-teams ethu e-Africa lokhu sisesigabeni okuyi-improve i-technicality yethu, ngoba sibona i-mentality yethu la isifikile khona ngapho okulama-team anjenge-England, Brazil, yadliwa i-Cameroon, i-Senegal, i-Chile, i-Ecuador njani. But sibone i-England inqoba i-Senegal ngendaba ze-technicality lokusebenzisa ama-chances abo bathole wona. Bathole 3 chances bahle bahlohla khonapho, but i-Senegal ibile upper hand. So sesikhangela sesiya phambili lapha, ngibona iMorocco layo yiyo esithemba ukuthi izaphakamisa iflag ye-Africa idlala ne-Spain. Sibone ukuthi ama-players amaningi awe-Africa asedlalela amaqembu overseas. Kungathiwa sokunceda ngoba i-talent langikhona kungathiwa selilingene, but sokusele okuncinci ukuthi ama-coach yethu e-Africa ancedise ama-players to be very efficient mase befike phambili duzane kwama-goalkeeper or ama-goals. So mina mbona iMorocco leSpain khonapho lami ngisupporta i-team ye-Africa, but siyakwazi ukuthi ama-technicalities azasincindezela. Hopefully iMorocco izasithabisa.
IPortugal leSwitzerland zona ubona zidlala njani?
IPortugal leSwitzerland izindala zombili, ngoba sibona iSwitzerland ingene kuma round of 16 lapha kube kungasolula, but sibone labo bezama ukuthi bangene in the last minute besebenzisa ama-players labo njengo Imbolo ovela eCameroon but usedlalela iSwitzerland, yikho kubancedileyo. So khonapho mbona ngantha iPortugal ngoba nge-experience yayo lo Ronaldo ngantha abaza wela phambili.
Iwaphi amaqembu obona enqoba kuma quarter finals njalo ekhuphukela kuma semifinals?
Ama quarter finals laba sibona ama teams anjenge England versus France. Hey, lapho kuyahanjwa lapho, angiboni ngathi izaphela singama penalty njalo nje. So hayi, iWorld Cup le Qatar ngibona ngathi it was one of the best lami ngiyibonileyo.
UTim Moringayi ulandela imidlalo yeFIFA Soccer World Cup. Kwanele Mthwakazile, khumbule zikhona ezakusihlwa ngo-half past 7 na Asifeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-afasti six. Yimi untungamilinkomo lichone kuhle.